sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo lamhlanje ngensonto mhlaka 3 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kuningi okumqoka abakusuke bekuphethe.
Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha, kukhulunywe ezinye iikomi ziyafaka and abantu bonke bathukise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lokubuyele endaweni zamagesi lamafutha.
Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu beyazi.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengachilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona engakwaziyo ukuthi isikhathi siyenele yini esokuthi i-2 weeks ziyenela yini ukuthi abantu babekwazi.
Sizakuzwa impumela yemidlalo yenguqu eqhutshwe lamuhla egoqela weqembu le-Highlanders lele Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano we-2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshiwe namuhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kuningi okumqoka abasuke bekuphethe ekulungiseleleni uhlelo loluhlu lokusetshenziswa kwemali ngohulumende. Amalunga edale lephalamende abaphathe intambo bakahulumende, ingcwethi kwezomnotho, osomabhizimusi labanye bebethe gwaqa kulomhlangano kusukela ngeviki edluleyo belungiselela uluhlu lokusetshenziswa kwemali oluza kwethulwa ngomnyaka ozayo. Amakomiti edale lephalamende abesethulela lombuthano akufumanayo emhlanganweni lapho ayiqoqa imbono yabantu ezabelweni ngodaba lwebudget. Umgcini wekomiti yephalamende ebona ngamandla amagetsi kuleli dale, umnumzana Joel Gabuza, usichasisela okuningi.
Hayi, umhlangano kumuhle, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi ifakwe ubudget lomnyaka ozayo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona nemizwa ifakiwe nakhoiphezu wonke abantu bawafake egqekele ukuthi ngabe kwenziwa. So lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile kwenza ukuthi kelekuthesha ubhekele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibiyi-pre-budget workshop, kungakabi le budget besizama ukubonisa uminister finance ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakho emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisikhona kuzwani ukuthi thina sithiwe. So sifakile imizwethu yonke safakwa ngokuthi sibona njani njengekomiti. Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha azengiyilidawolisekuthi kukhulunywe ezinye ikomiti yafaka and abantu bonke bathukise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lokubuyele endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Okwakuqala sesimtshengisa uminisi ukuthi hhayi udubo lungabi emagesini, sanitshengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa okwenza ukuthi udubo lobu lube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusele ama-generator, indawo esigaba amagesi sokusela ikarida karida ila manzi then sikhangele ukuthi wangihlalishile ngama-generator asemadala la esanyati leminyati ngala akusela lutho, imitshini yadingwa ngama-1920s 1940s, sokuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuze ama-space awatholakali. So indawo eziningi aku-generator amagesi ngoba imitshini aseyafa. Ube zimbonisa uminisi ukuthi hhayi ukuthi silungise simtshina leyi akusancedi ngona sifake ama-generator amatsha kuyenzela ukuthi sikalise kutsha sibone ukuthi singenza njani, but kuzathatha isikhathi. Kodwa wesitshane esingakwenza ukuthi ikhangela indawo zokusula ezilanga ngoba lokuchiphile akunidi kwakhiwa ifokuthi namasola panels ufake endawonye phanyeke ewayeni ukugaya amagesi and sina state nabona minister into ongayenza la asithi the province sifake 50 megawatts yamagesi esingawagenerator ngelanga ekuyasinika 500 megawatts kokuyiyo eshortfall esilayo endabeni zamagesi so kungasinceda ngoba kuzavusa amagesi kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months sesilawa amagesi abaningi lezo zithi kukhona abale mali zabafuna ukufaka ama-solar system kungaba njani ukuthi emalini indleko ezibhadalwa ngamuntu ewodwa ama-solar system zebhoda ngala ama-duties ehliswe kungekhithwe kwenzela ukuthi abantu bekuthole bechiphile then kuzasinceda ukuthi kuphazele kube
konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagetsi ukusilela kwawo lungaba ngcono
uyabona ukuthi inkalakatha lase Zimbabwe ayisiko ukuthi kuswelakala imali kuswelakala abantu abale ngqondo abafuna ukusebenza ngoba into zamagetsi lezo mafuta into encane ukuthi kungaelesifiso i-political will ukuthi belungise ne-matter of 1 month kuyabe sekulungile and 1 month iningi kakhulu
lo mnumzana Joel Kapuza umgcini sihlalo wekomiti yebona ngamandla amagetsi energy committee sixoxela ese Victoria Falls le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 6175 la ku 9825 kilohertz ekseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu bayazi. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank, umnumzana John Mangutya uthi imali le eyabe ingeyasilinganiso sama-$2, $5 kanye le-$2 yamatshe ikhangelelwe ukuqeda ukusilela kwayo elizweni njalo izasebenza ndawonye le yama-bond notes evele ikhona. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe osomabhizimusi lamabandla ezombusazwe bathi imali le kayisoze ilungise umnotho welizwe wona osubhidlika. Ukuze sizweke ngemali le entsha ebuyayo sixoxa nomnumzana Masimba Kutsheba ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengacilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani. So yikho abakwenzayo ikakhulu nxa be-introducer imali entsha ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi ngoba kulabantu abangena ama-newspaper kezindawo ama-radio nama-TV kawafiki. So angazi ukuthi bazakwenza njani ukuthi indaba leyo ifinyelele elizweni lonke. Ngibona njengani yiyo iZimbabwe dollar ababekhuluma ngayo ngoba unakhangelisisa imali yangkhona iyabe ingabhalwanga bond note ebesiye siyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwe dollar kumbe ZWL. So kusitho ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasekwenza khathesi ngoba abasabhali bond note kumali yabo abayibuyisayo khathesi.
Ye ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kukamnumzana Mangudi alo mnumzana Mthuli Ncube ngokuthi imali entsha kumbe hayi.
Ya angibona ukuthi kunokuphikisana kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha izachabalala ngokuphangisa. So ngibona njengani bobabunqube loma kuthi abazama ukuthi babambe ama expectations abantu ukuze abantu bengacabanga ukuthi imali entsha, kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha, yiyo izimdola ababeyikhuluma ngayo ukuthi izabuya.
Yona imali le isikhona, ubona ingane izaletha ubungcono yini?
Okwesikhathana izaletha ubungcono sibili, kodwa ubhubo lwami ukuthi nxa imali ingena ebank ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi ibank ebekumele idinga abanye amacebo akokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma i-banking sector abantu bengawithdraw imali bahle bakwanisa ukuthi bayilethe futhi ebank ukuze isebenze. Ngoba ugqibo esinalo ukuthi imali ngibona njengani ikhona shinyele ebantwini, kodwa ayikho kuma-bank. So ukuthi abantu abaningi bakwanisa ukuthi bayi-access kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazazuza imali kathesi, kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu bayabefuna ukuthi bazidingele ama-US dollars, imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo onjengolukhona khathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama, ubona lokho kusenzakala?
Angibone kwenzakala lokho, ngoba ungakhangela isizwe zabona ukuthi umkambo lowo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala ukuthi khathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Bona njengani i-cash ingabuya uzaba ne-price enye, ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho. So angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzama ukuyithintsha ungasebenza, ngoba imali yangikhona khathesi ayinavalue ukuthi kuye wazi ukuthi imali.
Lo ngumnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Wayengumsakazi we-ZBC umnumzana Caleb Todlana obhobhele eSouth Africa ngomvulo ubekiwe namhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Umoyi owayesakaza kuRadio 3 ngeminyaka yabo-1980 waqhubeka ngomsebenzi wakhe emazweni eBotswana lele South Africa.
Benganamasiba wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola.
Njengoku lijembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lwezothando. Hambe abafana bakulezi nsuku balithola njani uthando, njalo amantombazana ayashela yini, kumbe yibo phela sebedinga amajaha? Siqhubekeke silo mama uSakhile Liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Kulesintu lesane sithi khona naso esidinga ezithandileyo ebafaneni kakhulu. Umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo, ngoba lezi ezikhabayo sesisaba ukuzishiyela. Kusafani lakudala, ngoba intombi oyilanda mathupha uyishele ikukhahlela ikuthaya ingakufuni. Kodwa kade sesigijimela lokho okuchiphileyo okuyikho kubambeka namhlanje, ukuthi uvele ubambe khona lapho uhlube le ntombi yakhonapho. Njalo isintu sesibalekile, ngoba sesitshile isintu sethu ade sihamba ngaso ekadeni, sesilandele enye indlela. Ngeke ngisho ukuthi yiphi indlela, kodwa ngathi indlela ehamba le-technology phakathi.
Khona vele isimanjemanje lesi Madube ulo muntu ongagcine engasisebenzisi, ngoba khanya ngazani abafana bakulezi nsuku la mankazana amanye phela la aseshiyela khonapho vele sokufanana nje. Ukhona ongathi hayi mina lokho asizokusebenzisa?
Ungakhale ngami lo makhalekhukhwini owangeni ku-Facebook no-WhatsApp nabo-Twitter o-Instagram mhlawu. Hhayi, akuzeli ungalaso muntu ebantwini ngaphandle ngaphonga ukuthi hayi ne-long run ukuthi hayi sesivala i-social network sibuyele futhi kumafoni alana akudala yimedi but hayi angiboni kusika njalo.
Ye, ungani kuwona abantu abaningi lapha-ke baba Mdluli, khonokho kuyi-inbox kwabo lokho, kuzokuthiwa umuntu buya ku-inbox sixoxe, kuyini khonokho kani?
I-inbox angithi labusa umuntu usumcelele eceleni lapho kungeke wabonakala khona ngumphakathi wonke ukuthi likhulume lixoxe, kodwa kuyindlela elobugwala phakathi, ngoba ba umuntu umcelela eceleni ukuthi uthi likhuluma lingu-2 alisabonwa ngabanye abantu. Kanti kudala ijaha lalihamba liye lapho okuhlala ezikha khona intombi lifike lishele ligonywe khona ngale uma kuthi liyakhonjwa libe selibuya livele selikhonjiwe. Mayathi sisemvele ngicelele SID sikhulume sibabili uma siqeda indaba yethu sivele siyiqede.
Madube kuvele kwakumnandi kanganani ukushelwa nje lijaha lapho
nasemthonjeni. Kwakumnandi kwakumnandi ngeke ngicamba amanga. Hayi kwakumnandi sasiphulu lalezi sihlahla lapho uphulule uphulule size siphele amahlamba. Noma uhambo la ubeshuwa futhi ukuthi hayi namsuku wabona umuntu wakutshela noma ungamfuni uyali ale lokhu ebuya kunkwami ukuthi ngangisala ngale lokhu engisala kwakungenza sibili izigceni ukuthi hayi ibuyile kaningi ngala.
Khona ukukwala kwakumnandi mdluli.
Kwakumnandi ngoba kwakukwenza lawe uzitshele ukuthi ngizaze ngiyithole kuphela njalo into yangkhona ibisiba ligugu nxa usuyitholile uyiphathe kahle. Manje kwalezi nsuku loku e-Facebook kuvele nje ukuchithe ngoba akula lapho kuya khona ngoba kuqale nje kanjalo. So yinto nje vele ithole masinyane okudala uyabe ukujulukele. So into ejulukele wayisebenzela nzima uyiphatha kahle
ekhaya kukhona phela yabanye lokho ebekwenza
amakhaya asasekhona basakwenza abantu kodwa asazamanga kakhulu esesebenzise zeshoshehlala. Noma ngelayo ipolisi zakuze ufose sidinge naleyo ingene kubosheshwa ukuthi lawo kwanti ukuxhumana nabantu.
Amankazana lawo aphosa yini ilizwi kumbe kume njani Madube ngamafishane?
Ye ayaphosa amankazana leyo nto amankazana iyafuna kakhulu emdlulo bayo. So sokufana sokusenza into esingayijayelanga sokufana nabo sebefosa.
Baphosa besithini Madube? Uyaqalisa njani?
Ba kuma ibhosi khona sebefosa sibili omama. Sifuna umuntu ongumama nabantwana abafana sila kuzele ukuthi ngaphi ngahlangana njani konke koko kuyizinto selekuyembona.
Nganto-ke uhlupho mdluli.
Ye amantombazane asekhona ngiyakuzwa ukuthi akhona azishelelayo langendlela aba-inboxer nakhona bakhona abanye aba-inboxer bele intention yokuthi umuntu uyabe kushela kodwa angikaze ngimthole onguyo straight othi hhayi mina ngifuna wena mdluli straight angingabe ngiqamba amanga lapho kodwa ngiyakuzwa abanye bekhuluma ngakho ukuthi la bantu abanye besimama sebekhona abazishelela amadoda ngingazi kwabanye abanye abafowethu mhlambeni sokuye kwabayenzakaleka.
Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs. Luyalandela uhlelo luphathelane labasakhulu.
Yebo 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 mthwakazi omuhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Nigel Ndlovu osanda ukukhethwa ukuba lilunga ele Connect the Hubs Academy uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Nacho ngiyakwamukela kuhlelo Bhutunyeza.
Ngiyabonga Bhuti Mike, as usual ngiyathaba ukuba kuhlelo lwakho.
Hayi thabile ukuba lawe, ngilethemba njalo lokuthi abalali labo hayi namhla bayathokoza bekuzwa ku radio. Sithinteni udaba olukhona egudwini namhla, awusitshele okunengi mayelana ngalolu hlelo.
Alright, Connect Hubs Academy luhlelo olwasungulwa yi-British Council nezinye inhlanganiso. Abantu nxa belalele nxa bele-access of i-social media bengathi ngi-Connect Hubs bayithola kulokhu zena ku-Facebook ubo-Twitter. So uhlelo lolu liyahlanganisa abantu abatsha abalamabhizimusi or abarana inhlelo ze-art nenhlelo ze-creative industry. Uzawuya ne-training ezayenzakala eMalawi this coming week and i-training elaleyo nami ngikhethiwe among ama-youth angu-50 from e-Southern Africa. Uhlelo lolu liyasipha okuthiwa ngama-network, uyakwanisa ukuhlangana labanye abantu laba abangakuncedisa even ama-investor. Mina ngokwami ngikhayelele ukufunda kakhulu ngendaba ze-financial planning. kozi nyana zilila wakulu kuti on my side even ama youth amaningi aleka ngendaba zokugcina imali nokuraise imali so mfuna ukufunda ngendaba zemali lokuthi imali yebusiness imanejwa njani into ezinjalo
awungitshele Nigel libankake abadabuka kwele Zimbabwe abakuhleli lolo
angikakonfirm abaningi bangkhona lami ngizahlangana labo imalayo kodwa engikwazi obulawayo sibabili
uhlelo lolu lunikeza abontanga abadabuka kwele Africa ithuba lokuthi basebenze ndawonye ubona ngani wena njengentsha edabuka kwele Zimbabwe uzabu lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe na
engikuthandela ngohlelo lolu ukuthi liyahlanganisa like abantu abasha from amazwe athiyeneyo and abantu abasha abacabanga okufana nayo and ngibone ngani ngizazwanana kakhulu abantu abathi ngizahlangana labo khona ngale Malawi ngoba labo bayenza inzamo ukukwenza eZimbabwe uthula ngiceda kakhulu ngoba la mnyaka ngizafunda ukuthi bona bakwenza njani
asixoxeni kancane ngamathuba okwenza imali njalo ukuthola umsebenzi ukuba lilunga lalolu hlelo lujonge ukusiza abasha kuleyo ndawo na
uhlelo lolu liyasiza kakhulu bathole ukuthi abantu abasha abana access to ukubona ama opportunities ona la kuzo ama opportunities ona la ancede ukuthi abantu bezigqithile imisebenzi yabo
hayi ngiyakuzwa Nacho qhiba uhlelo
ngiyabonga kakhulu but my ngiyabonga kakhulu balaleli mina ngizathanda uku-encourage ama-youth eZimbabwe ukuthi ngiyakwazi ukuthi izinto zinzima kodwa kumele lathi sizame ukuthola like sizame ukuzilungisisela izinto sizame ukudinga awethu ama-opportunities sizigqithile ama-opportunities singene kuku-internet ngedatha leyo oyitholayo na uzama ukuthi udinga ungama-opportunities u-apply
Nigel ungakahambi uhlelo lolu luqala nini bese lugqiba nini njalo abafisa uthola ulwazi oluthile okumele bayephi
alright ababefuna ukuthola ulwazi ngohlelo lolu bangangena ku-Facebook kule page okuthiwa yi-connect hub
hhayi ngiyakuzwa Nigel ngilethemba njalo lokhu abalaleli bethu bakuzwile kahle ngiyabonga kakhulu bhuti ngokungena kuhlelo
ngiyabonga bhuti Mike
Kwanelo kwanamhla mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo Nigel Ndlovu osalukhethwa ukuba lilunga le-Connect the Hubs Academy uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMy3BIGMYKE3 yona i-username yami hayi mina mthwakazi omuhle sengishaya phansi olivalisayo ngenjabulo igama lami ngu-Mike Hove Zimbabwe mohle, mtshwakazo mohle. Bye bye.
Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo uvuselela umoya.
Igutivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga njalo ukuthi usungamikele kuhlelo lwanamhlanje
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje bengifuna sikhangele indaba yokwakhiwa kwesizwe ukuthi kambe nxa abantu bengakha isizwe kumbe behlangana besakha engathi kumbe inhlanganiso kambe kuyini okudingakalayo. Sizafunda sikhangele kuGenesis chapter 11 sisehla ngayo indaba ejayelekileyo abantu bezama ukwakha umphotshonga waseBhabheli. Nxa ngibala lapha uthona umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma kunye kwathe kuseni kwabo empumalanga abantu bafumana igceke elizweni laseShinari bahlala khona basebekhulumisana besithi wozani asenzeni izitina sizitshise kuhle izitina zaba ngamatshe abo lengcino yabo ungabantu sehlu siya phansi uThixo wehla wakubona wasesithi esebona lowo mpontshongo ababewakha wasesithi khona khangela bayisizwe sinye balolimi lunye yikho abaqala ngakho khathesi abayisayi kwehlulwa ilutho abafuna ukulwenza kuthi nxa abantu befuna ukwakha isizwe nanzelela lapha imicijo eqakathekileyo okumele ibe khona. Okokuqala siyananzelela ukuthi abantu laba babefuna ukwakha idolobha elikhulu eleBhabheli besakha lo mpontshongo ababesithi bafuna uyethinta emazulwini. Okokuqala sinanzelela ukuthi ilizwi lithi lona babe lolimi lunye. Kutsho ukuthi nxa abantu sithi balolimi lunye babe bebona izinto ngendlela efanayo. Akula into abantu abangahlanganelana befuna ukuyenza bebonke iphumelele ngaphandle kokuthi bebe lolimi lunye. Kutsho ukuthi kumele bazwisise izinto bakhulume into efanayo. Lo mbono wabo kutsho ukuthi uyabufana. Ngakho uThixo uyayihla lapha nebakhangele ethi ngenxa yokuthi abantu laba bakhuluma ulimi lunye kutsho ukuthi akula lutho oluzabehlula. Ngiyambone abantu befuna ukwakha izinto, befuna ukwakha isizwe, kodwa nxa bengalalimi lunye kutsho ukuthi kuyadilika. Okwesibili esikunanzelelayo lapha, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthi yena le ndlela abakhuluma ngayo iyafana. Akulasizwe esingaphumelela kumbe ihlanganiso engaphumelela ngaphandle kokuthi abantu bavumelane ezintweni eziningi. Yindlela okwakhiwa ngakho isizwe, ngoba isitha nxa sisiza, nxa abantu bevumelana bekhuluma ulimi olufanayo njalo bevumelana izinto zonke, kuba nzima ukuthi into leyo ibhidlike. Siyambona lapho uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi laba bantu singabayekela. Yikho wagcina ke sibona khonapho egcine echithiza abantu, abantu sebexabana lo lalo esekhuluma okunye omunye umuntu engakuzwa. But mina bemfundi sifunda ukuthi nxa abantu bekhuluma into efana nayo kutsho ukuthi bayakwanisa ukwakha into engeke yabhidliswa ngumuntu, ngoba uNkulunkulu lapho uthi yena kabayi kwehlulwa yilutho. Amazwi amanye ubone ngaphumeleli kulobuyanga yikuthi abantu ababoni ngendlela efanayo. Nanzi ingqobe ke engunika zona namhlanje, lapho osebenza khona, lapho inkokheli khona, abantu bakhuluma ngolimi olufanayo na? Kungasetshenzwa abantu bebambene akula lutho olungasehlula.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu, siza abantu bakho ukuze bebone ukuthi nxa kulombono kulokusebenzelana kule nguquko ebakhona. Ngegama likaJesu, amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Nasi impumela emdlalo yenguqu edlalwe namuhla, umdlalo lapho zindala zombili Dynamos le Highlanders Rufaro Stadium eHarare. Lapho ezibengutshekelo bhanqa 1-1, iyada yanqoba iChapungu nge 1-0. IZPC Kariba yona yanqoba iBlack Rhinos nge 1-0. Iwange yanqoba iMshawani Stars 1-0. Wathi ke iTel 1 yanqoba iCapes United 2-0. Sista yomculo kaNqobile Malinga ehaya ke iphoso singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting uqhutshwe namhla edolobheni le-Victoria Falls. Njalo abaphatheke kuwo bathi kunenge abaphume bekuthwele. Uhulumende uthi uzakwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezasetshenziswa elizweni. Walivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.